Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Namukela emsakazweni we Studio 7 namhlanje ebuseni ngolwesithathu umhlakazi ku 19 kuNhlolanja 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende usekhuphule imbadalo yencwadi zokuhambisa ezama passport isuka kumadola edlula kancane ahamachumi amane $53 isiya ku $150.
Kuza kwenza ukuthi abantu bathwale nzima behluleke ukuhamba, abantu abafuna ukuthi bayedinga izinto ngaphandle, abanye ngabantu amabhizinisi okuthi bayiwodle izinto ngaphandle, so abantwana abafuna ukuya ezikolo asoze benelise. Yinto embi kakhulu ukuthi uhulumende athi ekhala ngokuthi abezitolo bayakhweza izinto, yena abe nguye okhwezayo.
Osomabhizimusi sebekhweze intengo yempahla ezitolo kulandela ukwengezelelwa kwezisebenzi zikahulumende iholo.
Baningi ke abangasebenziyo, baningi njalo abangasebenzi kuhulumende abasethwa ke kukhwela kwezinto emashop. So sikubona kuyi-culture embi sibili eyenziwa ngabamabhizinisi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Uhulumende usekhuphule imbadalo yencwadi zokuhambisa ama-passports isuka kumadola edlula kancane angamachumi amane i-$53 isiya ku-$150 eyodwa. Imbadalo ye-passport yesiphangiphangi yona ikhwele isuka kumadola aphezulu kancane angamakhulu amabili lamachumi ayisithupha i-$263 yaya kumadola angamakhulu ayisithupha i-$600. Incwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube utshele uNtungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi kuyadaniswa ukuthi uhulumende uthethe inyathelo leli wona ama-passport evele esilela elizweni.
Kuyinto eyenzakalayo kufiwe lo ithola isenzakala ezintweni zonke ukuthi uhulumende uyakhweza izinto ezingekhoyo. Asingakhohlwa ukuthi ama-passport wona lawa abantu aba-applyele last year, abanye last of last year abakatholi, kodwa uhulumende namhlanje sevuka sekhweza ama-passport engekho. Akusoze kusize lutho, kuza kwenza ukuthi abantu bathwale nzima behlule ukuhamba, abantu abafuna ukuthi bayethenga izinto ngaphandle, abanye ngabantu amabhizinisi ukuthi bayiwodle izinto ngaphandle asoze benelise, abantwana abafuna ukuya ezikolo asoze benelise. Yinto embi kakhulu ukuthi uhulumende athi ekhala ngokuthi abezitolo akhweza izinto, yena abe nguye okhwezayo futhi ezakhe izinto ezikhweza zingekho.
Mhlawumbe ukhwezela ukuthi athole imali ukuze enelise ukuwadinda emaningi njengoba isilela nje elizweni, awukuboni njalo?
Hayi, kangikuboni njalo. Izabuya itshontshwe yona leyo mali vele, yikho esesakujwayele eZimbabwe, yikho esesaphila ngakho ukuthi uhulumende nxa esandisa imali ayithathe ebantwini isuka iye ezikhwameni ezivuzayo. Akuqalisi ukuthi sikubone khona lokho, akulanguthukeza bakhona, kuzahlala hlala futhi uzothiwa seyi 2,000, seyi 10,000, seyi 20,000, kanjalo yonke into. Ngabe isikhwama sikahulumende abuthela kiso sigcinwa ngokwethembeka, sigcinwa ngabantu abethembekileyo abangelaminweni amathelayo, ngabe kasilankinga, ngabe siyakwazi ukuthi imali ayibuthayo uzayisebenzisa ngendlela efaneleyo. Kanti kuhulumende vele kakudingakali ukuthi abuthe imali yokusebenza yonke vele ebantwini kuso sonke isikhathi, kumbe izibhedlela kumbe izikolo, kodwa yona le encane kumele ukuthi ayigcine kahle, aphungule abantu abasebenzela uhulumende phezulu, ongqongqoshe laba bantu abaphethe izihlalo zobukhosi, amaminista labanye, abaphungule babe balutshwane ukuze kulondolozwe imali ibisisetshenziswa ukuthi kwakudindwa kwapassport kwenziwe zonke lezazi, hayi ukuze ebantwini abavele bethwele nzima behlupheka kangaka kubuye futhi kuzothathwa kuzo imali.
wona ama emergency passport lawa phuma ngisiphangi phangi ayatholakala yini kumbe iyakhwela nje imbadalo ngekho
ayatholakala kwesinye isikhathi katholakali yikho kuna lokho esikhuluma ngakho ukuthi ikukhweza into engekhoyo ubuthe imali ube sokugcina kusasa futhi abantu bengazitholanga zona lezo zinto uhulumende kahlelekanga izinto abantu abazifuna kuye athi kufanele bazithole kuye kabapha abantu yilo uhlupho lonalolo phathelele kakhulu lama passport
lo ngumnumzana efidlela Ncube ingcwethi ecubungula izombusazwe obekhuluma icingweni lo ntungameli inkomo we studio 7 ekwabulawayo kusenjalo unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Jafet Moyo Uchelo Chris Gande we Studio 7 ukuthi osomabhizinisi sebekhweze intengo yempahla izitolo kulandela okwengezelelwa kwezisebenzi zikahulumende iholo.
Yho liqiniso ukuthi intengo yezinto ikhwelile emashops akukutsha ke ukuthi intengo ikhwele ngenxa kuyikuthi uhulumende kuyengezelela iholo. Ngaba kuphela komnyaka nxa izisebenzi zikahulumende zithola ibonus kumbe phakathi kwesikhathi nje kungavele kukhulunywe ukuthi uhulumende uzayengezelela izisebenzi zakhe imali siyakunanzelela ukuthi abamabhizinisi kakhweza ke intengo yezinto yema-shops singathi i-culture kumbe i-ethic kumbe into embi eyenziwa ngabamabhizinisi asikuthakazeleli lokho bakachasisi ke abamabhizinisi ukuthi bakwenza njani nayiphi indlela bakwenzelani ngoba kuloku khumbulela ukuthi imali le enikwa izisebenzi zikahulumende kasiyomali bathi uhulumende uyaprinta imali uyabezibhalela nje amaphepha athi imali yikho abamabhizinisi-ke khuphula ke intengo yezinto kati baningi ke abangasebenziyo baningi njalo abangasebenzi kuhulumende abasethwa ke kukhwela kwezinto ema-shops so sikubona kuyi-culture embi sibili eyenziwa ngabamabhizinisi
manje kubaqatshi ke lina lizathini nxa lapho selifuna futhi ukuthi izisebenzi zingezelelwe njengoba kukhanya udubo lukulabo abathengisayo
yikho esikhathini esidlulileyo bengani silenkinga okuthi sitsho ngokuthi siqambe imali esingathi i-proverb datum line okuwanamhlanje ngokuthi nxa izinto zikhuphuka ngokusa kwamalanga ngokutshona kwamalanga layo phela ke imali ye-PBL iyabe ikhuphuka ekade sikhuluma ngayo kuviki edlulileyo sithi singaba yiyo i-proverb datum line ejike ayiseyiyo kuliviki lakuviki elandelayo ngokukhwela kwezinto ikholo belingakazekele likhwele nje izinto zikhuphuka zinjalo sibona iholo lobe lini ndawonye kulapha esihlangana khona nama-employers esenza i-collective bargaining ama-sectors amaningi-ke akavumelana akabalezivumelane zokukhuphula-ke iholo so inkinga-ke esizayibaka phambili kwedale le-tripartite negotiating forum nxa siyanikwa ithuba lokuhlangana esikhathini esilandelayo
belike lakhuluma phambilini ngodaba lokubana lifuna impendulo limelele impendulo evela kuhulumende ngendaba yeholo lona leli seliyitholile yini
asikayitholi impendulo kuyasixaka sibili ukuthi sizanika i-feedback engakanyaka kulenjani kuma-members ethu okwamanje loba sokugcwele ke emaphepheni ukuthi uhulumende usebisele lolu daba ku-TNF sesizame ukuthi sifinyelele ku-Ministry of Labour ukuthi besazise ngempumelo ke ye-cabinet abantu bangkhona kababambeki okwamanje besizama sibili amalanga adlulileyo ukuthi ugatsha le-Ministry of Labour lusazise phela ukuthi kuphumeni ku-cabinet hayi abe singakaze sithole-ke i-feedback abakasitshele ukuthi i-cabinet-ke iqumene ngendaba zeholo
lo mnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele we-ZCTU Did you see me die? sikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Iningi labachayeli bemichofa kobulawayo likhweze imbadalo izolo lisithi intengo yamafutha ipetrolo ikhuphukile njalo asethengwa emkambo wensitha. Lokhu kuchiye abantu bephithizela sebeswele ukuthi ikwenzeni ngesikhathi sebefuna ukuphindela emakhaya. Uhlupho lolu lubikwa luqalise ngeviki edluleyo kodwa lwamemetheka izolo. Ngesikhathi amabhasi lamakhombi enkampani yeZupco engahambi imango yonke. Abakhulumele phephandaba leli Chronicle bathi bacine begada ama Honda Fit asebebhadalisa amadola alitshumi lanhlanu umuntu eyedwa. Lokhu kwenzakale kuthange. Owesilisa ohlala eLavendale eMgoza uganyulwe ngehloka wahle watshona ngamanye amadoda amathathu ezama ukumisa omunye wabo ukuthi engangeni kwamakhelwane. Umufi umnumzana Thulani Ndlovu obele minyaka engamatshumi amane lambili obesebenzayo eZimbabwe Power Company eyezesa uganyulwe kathathu ebusweni ekhanda lihlombe njalo wagwazwa esiswini. Amapholisa abophe abathathu abaleminyaka engaphansi kwamatshumi amabili lane ababalisa umnumzana Ronaldo Masopo, Polite kanye lo Talent Nkomo abahlala khona eLovendale. Amapholisa asexwayise abantu ukuthi bengenzi udlakela nxa bengazwanani. Izihlobo zikamufi zibuthene esililweni eLovendale njalo zithi uzangcwatshwa emayezana eGwanda. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Kamalami uLaxon Chavoza ngithanda ukukhuluma maqondana lesigameko esibone esenzakala enhlaya ngaphansi kwenduna uSikhobokhobo uSobhuku Bonnet Ncube. Abantu abadala abaneminyaka engaphezulu kwe-8 years abakutholi ukudla kodwa kubhaliswa kubuye kuhole abafana abancane abanama-30 early 30 years kusiya phansi, ngibona abaholayo kuthiwa bayadukela. Mhlawumbe kungangabe umuntu edubeka kungadubeka umfana omncane osakwanisa ukuthi ahambe ayesekelwa ebhola gijima avikane namapholisa njengabanye abantwana kodwa kuyehola bona kuthiwe abantu abadala abangasakwanisi lakhona ukusebenza. Uzasebenza ethini umuntu ona-8 years ehamba ngodondolo? Uyahlakulelwa ngubani? Ibona okwenzini ngokubonile abadala abakhangelane labo khona le makhaya. Ngiyabonga.
Kubomsakazi ngumelo seJohannesburg. Sengilanzelele ngabantu bezani ukuthi uma umuntu esabusa esesesitulweni nafana abavumi ukuthi enze i-corruption ubulala ilizwe uyahlukumeza abantu. Ngizaliyenzela isibonelo, umgabe esabusa banalini legeni yakhe yayihlupha abantu ama-ministers abaseyi-G40 babengavumi ukuthi umgabo ubulala abantu, babengavumi ukuthi umgabo uhlukumeza abantu, babengavumi ukuthi amapholisa ahlukumeza abantu. Bona labo ogawule babengavumi, kodwa lamhla sephumile esitulweni sebevumi. Namhla amapholisa athiwa uhlupha abantu eZimbabwe uhulumende kabusi kuhlubusa ngenduku abavumi. Uma bethi umnankago kusa ngenduku abavumi. But bayenze interview one day umnankago sephumile libayenze liba interview ngasekho maybe sekudlukile esitulweni zazabethi khona umnankago bebulala ilizwe bebehlukumeza abantu. Baprotekta umuntu rather than to beprotekte amaZimbabwe.
Okhulumayo uThemba umfana kaNcube wakuzala usenkayi ngale ngokomsebenzi useCape Town. Bafowethu asazi ukuthi ningasiza ngani kuze into zize zilunge elizweni lakithi. Ngifisa kube khona iqhinga elenziwayo ngoba i-ruling party isiyehlulekile, abantu bagcwele amazwe wonke diaspora. Ngifisa ukuthi le record yami abantu bayizwe. Ngibuhlungu ngale nto, sisemazweni siyaqhuba ngazo zonke inhlamba kungenxa yabantu nje abazenzisayo. So ngicela ukuthi kuke kwenziwe something indaba yama sanctions ayisebenzi. If ngabe bisebenza bekufanele kuvalwe kuvalelwe bona labo.
Sawubonani basakazi lani balalela bahle. Khona ukubuyelela embusweni yiwo ukutshengisa alibo kuthiwa ilobuntu alibuyayekela elicwakela abanye abantu labo bebuse sibone. Ngiyabonga.
Hayi, thina siyaphila silapha e-South Africa, igama u-Emmanuel. Hayi, mina ngizosiza ngalokho kwenzakala eBhinga. Kulusizi kakhulu ukuthi nalibani ukhulumende yangenelela abasize laba bantu ababasebunzimeni. Lalapha eGoli siyabona bayaposta ama-WhatsApp bayakhuluma ukuthi sisize abantu baseBhinga, impahla nomonakho sisize. So ngithemba ukuthi abaningi sebekwenzile lokho. So nami lesifisa ukuthi hhayi singakhona ukuthi sisize, sikhambise khona kokukhona abantu baseBhinga bethole usizo olukhulu, ukuze nabo kusasa uma sekune-problem kwenye indawo bekwazi ukuncedisa, ngoba inkinga ihleli vele nanoma ubani. Siyabonga.
Hello Studio 7, siyabonga ngokuphiwa leli thuba. Athesi ngathi siyathumela amalokuzini ama-audio nalapho. Sizosesaba ukuthi sithukele ama-audio bese siku-discover ukuthi ungasenda i-audio kumbe ungafona as long as ungasoke e-MD-Silence. That is the last chance yokuthi ukhulume ku-Studio 7. As long as ungayihlanganiso ungavele usole MTC Alliance, Solo Chamis, that is the end of you with Studio 7. This is what I have observed personally. But ungafona usupport Chamis, I'll tolagala. We are every day you say. So Konoko City mina ngombona wami akuncedi Zimbabwe, ngoba not everyone in Zimbabwe is MTC Alliance. Not everyone in Zimbabwe is ZANU-PF. Despite the outcome of the election, Zimbabwe does not have 2 million people or 4 million people. The problem in Zimbabwe is that it's politics. It's not economy, it's not corruption, it's not what. But it is politics. Politics is the first step to be dealt with. But the amavuzu ma political actors. I go and start from his window, they don't come in or lose in Komeka. Yeah, then later we let some of views. Later, Tom, I want to Lomir, I was changing tongues. Lomir, I was no, I want about a la capacity of using the politics with numbers. The value of the society. Ngawamalanga ngiseparate ofuna ungena ukuzena njeni ofuna ungena uma political party.
Ngalibingelela uPeter Ngwenya. Sorry, bezama ukukhuluma ngemigwaqo yasePlumtree ephumela phandle emaphandleni, yonke zimbambo zodwa. Imigwaqo le ingagredwa, sibe sithi mhlawumbe abaStudio 7 njengoba benama-journalist afinyelela duzane lababusi bethu besifakazela indawo efana nale, mhlawumbe ukhanya kustudio mhlawumbe abaphethe ilizwe lethu bangasinceda ifile imigwaqo yasePlumtree. Ngimangala nje nomhlonipheki uminister uMr Phuthi uhamba ngemoto enhle kabi ehamba phezu kwembambo.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsapp kunombolo ezithi +12024650318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318. Uyazirekhoda nje kungabi kude kakhulu ukwenzela ukuthi wonke umuntu azuze ithuba. Njalo ngizathanda ukuchasisa ngokukhulunywe ngomlaleli othe kuStudio 7 nxa ungasekeli uMnumzana Chamisa ngokokugcina ukuthi uphume kukho, hayi akulanto enjalo. Nxa ubulandela sibili inhlelo zethu zonke mlaleli, ngabona ubonile ukuthi lapha sikhuluma labantu bohlangothi lonke ama ikuhlangothi lwezombusazwe. Sake sikhulume le MDC ekhokhelwa ngonkosazana Thokozani Khuphe, sake sikhulume le ZANU-PF, sake sikhulume le nhlanganiso ezizimele ezilwela ilungelo loluntu. Ngakho ke angikholi ukuthi labalaleli labo bengakuvuma lokho abanye bake besilalele. Uqhubekeke usilalela uzabona ukuthi thina asithathi uhlangothi. Yikuthi abaningi yibo abazibhalelayo bekhonona ngebandla elibusayo. Abanye ngababhala besekela umnumzana Chamisa. Ngakho ke asinyeke sabavala umlomo sathi lingakhulumi lokho, khulumani lokho, bazikhulumela abakufunayo. Njalo laphana uthe siyathatha wonke wonke lo muntu welusinkomo lobani ukuthi azokhuluma. Yebo ke yililungelo lapho ke ingabalaleli. Yikho kwesinye isikhathi nxa ubona laphana esenza khona indaba phezulu. Sikhuluma lengcwethi ezicubungula izombusazwe, ingcwethi ezicubungula izomnotho welizwe. Njengoba lamhlanje sikhulume labo mnumzana Efidlela Ncube, labo mnumzana Japhet Moyo, zingcwethi lezi. Kodwa lo lesi leli hlandla ngelenu balaleli ukuthi hayi lo nxa unjani ngumuntu. Umbono wakho lawo uyalaleleka loba kuyini ofuna ukukhuluma. Kodwa abanye babe khulume amazwi aqatha anganayithuka umongameli kumbe anganayanjani. Lawo sijayele ukuthi nje siwakhuphe ngoba engafanelanga emphakathini. Singayenzi ukuthi umuntu ayithuke nje omunye akulungelanga lokho emsakazweni. Ngakho okunye siyakukhupha nxa sibona ukuthi hayi akwemukeleki. Ngakho ke uthumela amazwi akho alokuhlonipha siyawadlala lapha. Ikakhulu ke bona bezana uPF labo siyabakhuthaza kakhulu ukuthi labo besilobele ngoba sifuna ukuzwa imbono yabantu bonke. Ngithande njalo ukuthatha leli thuba ukwamukela abasilandelayo kukhasi lethu leFacebook iVOA Ndebele. UGod knows Khumalo ukuthi morning msakazi weStudio 7 kobulawayo eLupane eJocholo. Ngiyabingelela ngiseBrainstone eJohannesburg. Problem uhulumende wethu uJason Maphosa uthi morning msakazi siyabonga kakhulu kulokhu dakwashe kwedelayo othumele umuntu okhalayo lapha ngikwazi ukuthi uthini. Sibonga uVusi Mpofu, Steven Malaba labanye abalokhu besasijoyina lapha ukuthi bebukele besixhase kuhlelo lwethu. Yebo ke siyokwakhathesi ke sizakhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inani labantu abahlaselwe kutsha ligcikwane le-coronavirus eChina lehlile ngolwesibili, kodwa elababulewe yilo lakhula njalo seliyinkulungwane elamakhulu ayisitshiyagalolunye i-1900. Omunye wabatshonileyo ngumnumzana Liu Jimin, umqondisi wesibhedlela esiyinsika ekulwisaneni le-coronavirus eseWuchang sona sise-Hunan okuyisigodlo se-Hubei okuyikho okwaqhamuka khona leli gcikwane khona le eChina. Abasekeli bebandla elibusayo eMalawi ele-Democratic Progressive Party DPP bafonile edolobheni le-Blantyre kulelo lizwe ngomvulo besola isinqumo somthethwandaba we-Constitutional Court esisule impumela yokhetho lwanyakenye lapho okwanqoba umnumzana Peter Mutharika. Ukutshengisela lokhu kuza ngemva kwamaviki amabili ibandla leli licele ukuthi umthethwandaba we-Supreme Court wesule leso isinqumo. Abakade befola banikeze ugwalo lwe-petition emthethwandaba besithi awulaleli okufunwa nguZulu. Weziphathelane lokwenzakala eMelika. Owayengusodolobho weNew York City, umnumzana Michael Bloomberg, okubandla lamademocrats, usephumelele okwakuqala ukuthi aphatheke kungxoxompikiswano namhla ngolwesithathu ebusuku eLas Vegas, eNevada khonapha eMelika, ekuqhubekeni komkhankaso wokudinga uzancintisana lomongameli Donald Trump kukhetho lokudinga umongameli ekupheleni kwawonalo umnyaka. Umnumzana Bloomberg, oyisinothi, i-billionaire, usebenzise imali edlula izigidi ezingamakhulu amane emkhankasweni wakhe okubangele ukuthi abanye bakhe bethi uzama ukuthenga indawo yokuncintisa. I-$400 million leyo ke ibiphuma isikhwameni sakhe. Abanye abazaphatheka kulingxoxompikiswano ngosenator Ben Sanders we-Vermont, wayengumsekeli kamnumzana Barack Obama, esasa ngumongameli umnumzana Joe Biden, usenator labanye. Ixoxake lo mnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika ukuze sicubungule lolu daba.
Lapha nisokudinga abantu abangancintisa lo umnumzana uDonald Trump, abantu okuthiwa yibo abangamgenqula sibi. So kuzakhanya-ke ukuthi ubuya lani, kodwa njengomuntu ovele ole mali zakhe waziwayo, ibizo lakhe bevele lisaziwe iminyaka yonke leyo. Engxenye angayethusa umnumzana uDonald Trump, kasikwazi ukuthi kuyozala ngomona.
Siyambona njalo umongameli Trump lokhe loba enkundleni ye-Twitter, embiza ngebizo amnike lona ukuthi ngumini Mike. Ingani uyamlulaza nje, yikuziqinisa kumbe uyamisala?
Yena nje Trump uyaziqinisa kubo bonke, kodwa umdlalo wakhe awenzayo, umdlalo wakhe awenzayo kubo bonke, labo Bernie, labo Joe Biden. Yena umelele ukuthi lo ngoyozancikela bonke abe sesima laye. Angikhole ukuthi yena unxwanele ukuthi loba ngu-Mike Bloomberg iloba ngubani ozawina phakathi kwabo. Yena nje umelele ozawina. Lokhu ngiyabona wenzela abalandeli bakhe ukuthi bangaze bethuke ukuthi sokungabe sokulo munye ongamehlula. Ngiyabona yenzela nje uyazama ukusiqinisa laye. Kodwa-ke uyabona ukuthi umjaho lo usuphakeme, umjaho lo usesigabeni esiphakemeyo, so kasazi kodwa ukuthi kuyazala nkomo.
Ukuba yisinothi kuyaletha yini umahluko ukuthi abantu babone ingani uzayenza ngcono kwezomnotho?
Ye, kuba yisinothi kuyaletha umahluko ngoba abantu bakhangelele ukuthi umuntu ovele sale mali kasadingi ukuthi akhona ezacupha izimali zabo kumbazo zonke lezi zikanda lesizibonayo emhlabeni ngabantu abakhokhelayo. Kodwa futhi okunye ukuthi anti yabona ukuthi uyakwanisa ukuthenga isikhathi airtime kuma-television nama-radios. So kuyamnceda ukuthi ilizwi lakhe lihambe masinyane, you know, and ungafanele abanye ade lokhu becampaigna oseminyaka emibili, yena ungene kathesi nango usengu-number 3 umaphosa.
Yabonga lo ngumnumzana Mandla Mkhwananzi sixoxela ekhonapha eMelika ngesikhathi uSenator Sanders ekhokhela kulomkhankaso elandelwa yibo umnumzana Biden lomnumzana Bloomberg. Okwakathesi ke sizwe umculo kaIJamane esithi Jesus Keepeth My Soul.
My soul to thee. Be the Lord.
Yebo ke umculo ka ayijame esithi Jesus keepeth my soul. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Intengo yama passport isimbadala yama passport ke sikhuphukile isuka ku $53 isiya ku $150 ngesikhathi intengo yezinye impahla ikhwela. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.